uhlupho yikuthi isilabhasi le entsha yebo nxa ikhangele ingabe ilezinye izinto eziphakamisa impilo yabafundi bangaphuma esikolweni ikakhulu izinto ezinjengemisebenzi yezandla. Qakathekile ke lezo zinto empilweni yomuntu. Kodwa uDube ukuthi ifuqelwa ebantwini kungalungiselelwanga lutho. Kanti njalo kulezinye izinto ezivele zibuyisela imfundo emuva, imfundo yabantwana. Njengalokho ama-display asiboni thina abanye ukuthi kunceda ngani. Njalo lezinye izinto ziyabe zifuna ilizwe elilamandla kagesi indawana zonke. Izifundo ezabo-IT, information technology, uyazifundisa njani emakhaya kungela gesi. Ngakho izinto eziyazona lezo zingathi zingabalungiselela abantwana nxa ukhangele lokho ayi-theory. Kodwa eqinisweni kuzahlupha khona ukuthi zifundiswe ngoba kazikho indlela zokuthi zifundise ilizwe lonke kungakhethwanga, kungabandlulwanga abantwana abahlala emaphandleni. Ngakho lapho esiyisola khona isilabhasi lekayiguqele wonke umuntu ilokubandlulula abantwana.
Kodwa baba uNkandla, akucabangi ukuthi ukungeniswa komthetho othi abafundi sebengafundiswa kusetshenziswa ulimi lukamama kuyinto ebaphakamisayo emfundweni zabo ezitshiyeneyo?
Ingabasizi ngabantu, ingabasizi. Ngoba kanti ulimi lukamama lona lolo olukhulunywayo utsho ukuthi ngendlela abantwana sebezaphelela nxa bangabantwana betsholotsho sebezaphelela etsholotshweni lemandebeleni kuphela na? Bazaphuma nini babone umhlaba phela lo ungaka njengoba wena usemelika khathesi? Alubi isilungu kawusazi ubuza khuluma njani, le mtshina nalo oyisebenzisayo uyayisebenza njani ngoba izinto into zakhona eziningi zibhalwe ngesilungu. Ulimi lwabazali, ulimi lwangekhaya lukuqakatheke kakhulu ukuthi abantu balufundiswe. Kodwa kumele sivume ukuthi indimi ziyatshiyana ezimeni zazo. Kumele kube lo limi lwangekhaya abantu baqobisane ngalo ngoba lugcina amasiko, luletha lobuntu, lesintu sabantu. Kodwa kumele kube lo limi njalo oluzasetshenziswa ngabantu esingathi i-business language. Isilungu ayisikuthi abantu bayasithanda, basifundela khona lokho ukuthi isilungu yilo ulimi olubancedisa ukuthi lanxa sebesukile njengoba mhlaba usesiba nje ngizomkhulu owodwa babe lakho ukubisana labantu abakuvela inxa zonke zomhlaba besebenzisa lolo limi ozaxhumanisa labanye abantu abangasho bakiwo.
Singaphinda lo mbono wakho ngolwimi labatsha. Singathi wena ucabanga ukuthi le curriculum entsha iyabheda. Awungitshele-ke baba uNkandla, i-curriculum le iyasiza na abantwana esingathi ngesingizi banama-learning difficulties?
Ngobana okokuqala vele khona lokho ukuthi abantwana behlukaniswe ngokuthi mhlawumbe bayakhubazekile. Ukukhubazeka kakufanani, njalo ukukhubazeka kusho ukuthi abantwana kabenelisi. Ezinye izifundo sibula abantwana abakhubazekile asinto engxenye ongelanyawo ongelasana kulakho ukufunda lalaba abantwana esithi baphelele. Kube sekusithi-ke laba abanye asithi abangaboniyo abafunda lokho kuthiwa i-brain kayikho, kawakho lawo ma-brain, bazafunda njani? Kuyababandlulula khona lokho abangezwisika ezindlebeni. Kufuneka uyimitshina lokuyana ufakwe endlebeni okungama-audio something something. Kakukho ezikolweni. Nakho bonke laba abantwana abakhubazekileyo bavele bayazasala phandle njengoba lakhathesi nje kungathi basala phandle.